okwenza kakayo esigabeni akulunganga nje kuyaphambanisa abantu and siyabona ukuthi nxa kungela kukhula esigabeni akula nthuthuko so lokho okwenzakalayo kuyasihlunguluza as an organization njalo sibona ukuthi nxa kulama-elections let's say in 2018 and lokho okwenzakalayo kuzabe kuphambanisa ukuthula ukuthi probably sibe lama-elections where there is peace.
Lithi lina abethisela abantu laba bagoqela abasekeli bezanu-PF lenkokheli yosiko ebalisa izinduna labo sobhuku liyake lihlangane labo yini abantu laba kunhlelo zenu zokukhulumisana lozulu esigabeni emizameni yokuletha ukuthula?
Yebo, thina eZimbabwe siyayenza amalima. Amalima vele abantu from all different ama-political parties asiziva khona sikutaza ukuthi kumele bakutaza abantu le ndaba zokuthula even omlisa bosubhuku lama-councillors. So our activities abantu bonke from different political parties, churches, etc. bayasenza ama-programs ethu. But akeshi in some areas kulo kuxabana among ama-community members. Thina as in Zimbabwe siyabona ukuthi nxa kungela interference from ama-political parties, abantu bayahlala kuhle. But only when ama-political leaders, political parties, beqalisa ukusebenzisa probably womlisa lobosobhuku then abantu baqalisa ukuxabana.